Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwakazo omuhle ngolwesihlanu mhlaka 19 kuNcwabakazi 2023. Igama lami ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sadi urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent and credible manner.
Abazehlola ukhetho bevela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC kanye leCommonwealth asebefikile eZimbabwe bathi balethemba lokuba ukhetho luzaqhutshwa ngokukhululekileyo.
Hayi kubi lokho okwenzakaleyo, utshengisela ukuthi khona kulento abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle.
Into telizindaba ze Studio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho zisuka ngapha eWashington DC zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe, okuyinto esolwe kakhulu ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abancintisa kukhetho lamakhansila eGwanda bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa leli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abazehlola ukhetho leZimbabwe oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo abavela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC leCommonwealth asebefike elizweni bathi bazasebenza bengathathi hlangothi, kanti njalo bathi bakhangelele ukuthi lolu khetho luqhutshwe ngendlela esutisayo njalo ekhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
SADC urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent and credible manner.
Emhlanganweni wabo wakuqala lentatheli zindaba owenzelwe eHarare namhlanje, amalunga amaqula weSADC leCommonwealth vakhuthazele eZimbabwe ukuba lilandele imithetho nokulondoloza ilungelo loluntu ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngeviki ezayo. Iqula leCommonwealth libunjwa ngabalitshumi lane 14 abazahlola ukhetho kuleli, njalo lithi abantu laba bagoqela ingcitshi kwezomthetho ezokhetho ezamalungelo loluntu lezokwethula kwemibiko. Ekhuluma kulomhlangano unkosikazi Amina Mohammed okhokhela iqula leCommonwealth uthi balethemba lokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho ngendlela ekhululekileyo.
From the 21st of August we will deploy observers across various parts.
Ngesikhathi sisenza umsebenzi wethu sizathuma abazakhangela ukhetho endaweni ezihlukeneyo zeZimbabwe ngesikhathi kuvotwa nalapho kubalwa amavoti.
Unkosikazi Mohammed uthi bazahlangana labenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla ezombusazwe lawokholo abazomvikela loZulu jikelele besizwa ukuba isimo sokhetho siminjani elizweni. Uthe iqula lakhe lizathumela amalunga alo endaweni ezehlukeneyo zelizwe mhlaka 21 ngomvulo ukuze zitsho ukuba umumo wokhetho uminjani elizweni. Okhokhela iqula leSADC umnumzana Nevas Mumba uthi balesiqiniseko sokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho olunokuthula njalo oluhlonipha amalungelo oluntu.
SADC urges all registered voters
I-SADC ikhuthaza uzulu wonke obhalise ukuvota ukuba yenze okuselungeni labo ngokuyavota mhlaka 23 Ncwabakazi. Sifisa ukuba ukhetho lolu lwenziwe ngendlela lokuthula njalo ekhululekileyo.
Ingcitshi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Thethi Ncube uthi kuqakathekile kakhulu ukuba ukhetho luhlolwe ngabantu baphandle.
Uhulumende ophila kuhle lamanye amazwe nguhulumende ophila kuhle lamanye ezinye nje inhlanganiso emhlabeni wonke jikelele. Ayisiwo wonke amazwe avumela amaqembu wonke nje ukuthi apho ngokubuya azohlolisisa ukhetho. Kodwa iZimbabwe ngayikhangela lilizwe eselivulile nje lathi hayi thina asilakho esingakufihla.
Kodwa enye ingcitshi ecubungulayo zombusazwe uMnumzana Elisha Gumbo uthi kuqakathekile ukuba eZimbabwe lilandele umthetho ngesikhathi kuqhushwa ukhetho.
So lokhu kuqakathekile kwenzela ukuthi bebone iqiniso ukuthi lime njani.
I-SADC ithi layo kayisoze ithathe icele, isithi ilethemba ukuba uzulu weZimbabwe uzazikhethela inkokheli ayithandayo ngokhetho lwangolwesithathu weviki ezayo. Ukuza kwe-Commonwealth kuleli ngokwesibili selokhu eleZimbabwe laphumayo kulumanyano wamazwe ake wabuswa ngeleBrithani ngomnyaka ka-2003. Amaqula omabili athi aza kwethula imibiko yawo ngesimo sokhetho eZimbabwe ngemva kokhetho mhlaka 29 Ncwabakazi. Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imbono kakhulumende ngokukhulunywe yila maqula awe-SADC le-Commonwealth yehlule njengoba umphathintambo wezokwethula kwembiko uNkosikazi Monica Mtswangwa kanye lonobhala omkhulu ogatsha lwakhe uMnumzana Nick Mangwana bebengadobhi incingo zabo zikamakhalekhukhwini. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Intatheli zindaba ze-Studio 7 ezimbili ebeziqoqa ukuya eZimbabwe zisuka ngapha eWashington DC ukuyasebenzela khonale ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe, okuyinto engaphathanga kuhle iziphathamandla zomsakazo we-Voice of America. I-Studio 7 yakhweza amaphepha ayo kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Icelela intatheli zindaba lezi imvumo, kodwa iziphathamandla zalolu gatsha zaphendula zisithi zisala futhi zingaphi isizathu. Le into esolwe kakhulu ngumqondisi womsakazo we-Voice of America, uNkosikazi Yolanda Lopez. Yena othe bakhathazekile kakhulu ngokwaliswa kwentatheli lezi ukuya eZimbabwe, sithi uhulumende kumele avumele intatheli zindaba ezifuna ukuyabhala ngezokhetho ukuthi zingene elizweni futhi zisebenze zikhululekile. Kulezinye njalo intatheli zindaba ezisebenzela amaphepha lemisakazo yaphandle kwelizwe eyamazwe angentshonalanga ezaliswe ukungena eZimbabwe. Intatheli yakwele South Africa isisebenzela inhlanganiso ezimeleyo uChris Maroleng ofike eZimbabwe ngolwesibili laye labanye abathathu belanda ukhetho badudulwe nguhulumende baxotshwa izolo. Umqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, uMnumzana Njabulo Ncube, uswele kakhulu uhulumende weZimbabwe ngokuvimba intatheli zindaba.
Hayi, kubi lokho okwenzakaleyo. Kutshengisela ukuthi khona kule nto abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle. Kulo muntu obuleweyo eGrandview, kubantu batshaywa emakhaya, batshaywa abantu ngoba eMashonaland undoda lo omncane sengenile, ungenile emakhaya, ungenile not only eMashonaland, ungenile lemathebeleleni, uhambe eplump yabantu khona. So bayasaba, abasabi.
UChris Maroleng uxotshiwe eZimbabwe izolo, njalo ngokutsho kwakhe uthi kaphiwanga sizathu. Lokho ukubona njani?
Lokho vele sikubonile ukuthi khona uza kwenzakala, ngoba hathi ubonile ukuthi babise abantu babo ama-journalist abathethe eSouth Africa, abanye bangikhona abangasebenziyo vele kumedia esibaziyo, sizithulele bebezama ukuthi bencedise ibandla leli uthi uthe khona eZimbabwe kulungile, kodwa kulunganga. So Chris, but just chased away from Zimbabwe because they don't want to be born with the Zagala. Kates in Kurumanginje, as if in Dura, Ulokula, but Bonaban Bishop Becozes.
Ngokwenzakalayo uhulumende weZimbabwe uthi unguhulumende omutsha iNew Republic njalo uthi hayi usetshintshile izenzo usebusa kuhle ngokwenzakalayo lokhu singathi yebo lo nguhulumende ohamba ngonyawo oluqondileyo yini
hayi uhamba ngerong futhi nawadlala ibhora yabukwazi umuntu utshayela ibhora phezuke kwegeti hayi engibona ngiphansi lapha ashiko lokho ama totala wa singa asaba asaba kuda kuka iko je vema vumiru kama chana ni chakene Zimbabwe mwababa wono uti akusebenze gira pa ifri mvi eleki ni zikose na kate sengenile pindura ma polisa akse kwele sujin abagine akwele akse zipansi lapa nyabona
Umnumzana Njabulo Ncube ngumqondisi wenhlanganiso emela abahleli iZimbabwe National Editors Forum. Ezinye intatheli zomsakazo weStudio 7 ezivele zisebenzela eZimbabwe zona zitholile imvuma yokuloba ngokhetho. Abafuna ukuhlola ukhetho abayizizalwane zeZimbabwe. Abafana legqwetha umnumzana Musa Kika labo bancitshiwe imvumo nguhulumende. Umnumzana Kika utshelwe ukuthi uncitshwe imvumo ngezizathu eziphathelane lokuvikelwa kwelizwe. Ibandla le-TCCC lithi ukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo alusoze lube ngolulukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela kanye lokwethuselwa okuqondiswe kuleli bandla. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Agusi thandabuzi tungobani e Glenview lapho kwabulawa khona umfo wethu omunye wama champions abantu bezani babekhanya kuma video bekhupha bedabula ama poster ethu sesibamba abantu abaningi sibahambise emapoliseni sisithi nampa sibabambe mangqamu bedabula ama poster ethu amapolisa izandla zabo zibotshiwe bathi abakungeneli ngoba ngokwepolitiki. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa bange bedabula amaposta bathonisisiwe basejeli kulokho kule selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani yizanu PF. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebe dliwe i-TCCC sebedliwe umongameli wethu ubaba Advocate Chamisa akusibisele muva lokhu kusipha isimpathy abantu sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza alabo ebengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela uNkulunkulu uyasebenza phela. Sile ama-billboard indawo eziningi bayabhala bafike bathele umlaza bathele i-oil bathele i-petrol baze batshise ngomlilo. Silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapolisa aphongukhangela nje. Silabantu abatshayiwayo amapolisa aphongukhangela nje. Sokuphongufanana lama high court lezethi kwinto ndawonye. Silamapolisa esiwaziyo ababangala khona ukuthi nangu uminister ufuna ukuthi ngingabophilo umuntu. Sikhathe sikazakala ukuthi ungabe bayamtshintsha. Sihambe silabo umtholi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ubadubula. Lanamhla icala livuliwe abalandelwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC. Kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF yena uthi akuladlakela elizweni futhi uthi amalunga e-TCCC yiwo alwisana wodwa.
ngike nga boda boda endaweni zaseNjube lelo bengula ngale ngihlangana sibili labe ZANPF befaka ama posters abo ngabona be Triple C labo befaka ama posters abo ngabona lalabo abakhokhela kumama uValeria thinxa ngaphambanisanga labo bele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje umsebenzi yabo ukukhankasa thina njengezalo PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uChiwenga nobaba uMohadi lo chairman wethu umama uMchinguri kubuye even lo secretary general ubaba uOben Mbofu bonke beformer presidium they have been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu umuntu ozatholakala esenza udlwangudlwangu uzathwala isiphambano sakhe yedwa ngoba thina njengezani PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna ukunqoba kuhle lokabakuthi free and fair ngakho asifuni ukuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu kodwa sesiwabonile amalunga aweTCC bayalwa bodwa kathesi kule video ekhona esekulethayo ngibonile ngale enkulumane ngale kulo sisi wethu uSoneni elobhudu wethu uOstalos bonke bengamalunga aweTCC kodwa bafake amabizo bechiyene khona phana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama demonstrations khona phana so nxa even sokushiswana lama billboards kukhitshwa lani bengafuna ubana bekhombele kithi thina ngapha iZANU PF asikho khona ngale thina ngoba abantu abona bathi khona kulamanye ama candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo
kuke kwaba lezehlakalo yini kubandla leZANU PF lapha abangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini
manenge ama posters ethu asedatshuliwe edatshulwa ngabantu bona labo abeTripusile labanye abantu ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama videos ku social media isebenzise chickenini yabona wakusebenze good nxa ngaphambanisi esadabula ama posters ethu senza lokhu nalokhu
umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU PF Central Committee ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 abazancintisa ukhetho lwamakhansila eGwanda oluza kwenziwa ngeviki ezayo bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa idolobho leli nxa bengavotelwa ngasikhathi sinye izakhamizi lazo ziveza lokho ezifisa kwenziwe ilabo abazanqoba uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
abenelise ukubhalisa ukuthi bancintise ukhetho lwamakhansili eGwanda bathi kunenge okusamele kwenziwe kuleli dolobho okubhalisa uqeda udubo lwamanzi ukuzwelakala kwamagezi kwamanye amalokithi kanye lokusilela kwezikolo zikamasipala umnumzana Ngabuto Mpofu webandla lemthwakazi Republic Party ozancintisa ku-Ward 5 eGwanda uthi ziningi indubo ababhekane lazo ikakhulu elokitshini leSpeedscope North
amanzi abo kamiswa ngendlela enhle nxa kukhangelwa ukuthi kumele babhadale ngayiphi indlela la engihlala khona ungakhangela kakhulu imigwaqo yakhona ifuna ama-bridge umansipala wayiyenza langafaka ema-bridge indawo yethu yayela amagetsi sase sikhangelele sathembela emasoleni lokhu nge amasela asuka azenzela santando kukho ngisho loyedwa wabotshwayo
umnumzana Edgar Ncube uncintisa emele ibandla le-Citizens Coalition for Change Ward 6 eGwanda uduzalwisa ukuthi kwakhiwe isikolo sikamasipala ukuze abafundi bengahambi imango emide besiyadinga imfundo
ngoba nanzelitha kula sikolo kuward 6 izikolo ezikhona zikwamanye ama-wards njalo futhi zingama-private aso sikolo se-council so ngifisa ukuthi at least i-council inakekele ukuthi icabangele abahlali bakaward 6 labo bathole isikolo
umnumzana Canisius Nkala webandla lezaphu laye ozancintisa kuward 6 kodwa kunenge okumele kwenziwe umasipala weGwanda
sibe lendlela ezokuraise i-revenue ngoba khathesi silohlupho lokuthi uzuthole izisebenzi zikamanisipala zihlala zingaholanga ngoba asilandlela zokuraise i-revenue instead of ukuenforce imithi yama-bylaws but sibe creative in making sure ukuthi kube khona indlela ezokuthi zisize abantu bathole imisebenzi zi-attract abantu abazabuya bezokuzoba lama-firm
Umnumzana Thulani Moyo ebandla lezanu-PF owakhethwe ngancintiswa ngakuwa-2 uthi yena uzaliswa ukusebenzela izakhamizi zonke zedolobho leGwanda kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi lezombusazwe.
I just pray ukuthi ungabe labantu umuntu ozangena echamber sokuthi mina ewadini yami, mina ewadini yami akumelanga kumele ukukhulumele iGwanda. Nxa sise council sikhulumele iGwanda. Ngimele ngibe kwazi ama issues affecting abantu besipiscop. Ngibe kwazi ukuthi ama issues affecting abantu beGarikayi. Asithwa ngokufana nayo, yes. Asidonse ukufana nayo, yes. Asoze sidonse futhi ukufana nayo, yes. But umbono ingafanana.
Izakhamizi zeGwanda zona zithi zifuna amakhansila azasebenzela uZulu eGwanda ngokuzinikela okukhulu. Lokho kufakazwe ngukosazana Lungile Masuku.
Kube ngama-councillors asebenzisana labantu, kube ngama-councillors angela corruption, kube ngama-councillors alalela okukhulunywa izakhamizi kumbe ngithi abahlali bendawo, kube ngama-councillors athatha imbono ephuma kuzakhamizi isebenzise ekwakheni iGwanda ukuthi nxa besebenza bakwazi ukuthi bathunywe yithi thina njengabahlali beGwanda abazifakanga ekhansilini.
Okwamanje umasipala weGwanda ubhekane lodubo lwezikwelede, ukuzilela kwamanzi, ungatholwa kwezinye ngesikhathi, kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe ngesikhathi. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Amabandla ezombusazwe ayaphithizela egcwala ndawana yonke ekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu. I-Studio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala esigabeni ezitshiyeneyo ukuthi ukhala ngani njalo ufuna ukuthi enzelweni. Asizweni ukuthi intatheli ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda uvakatshele ngaphi.
Iphelandaba thabelela isigaba esitsha esadwetshwa imingcele emitsha yikomishini ebona ukhetho eZimbabwe Electoral Commission. Kulesigaba iningi labantu likhala ngokuswelakala kwemisebenzi. Unkosazana Shila Nongo ngesinye isakhamizi sale indawo yena-ke uchasisa ukuthi ufuna ummeli onjani.
Emphila usimela ukuthi silathi sikhole imisebenzi sikwanise ukugcina abantwana lapho. Since emgwaqweni lathi singavunyelwa ukuthengisa sithengisa khonapho kungekho emthethweni.
UCharles Ncube ohlala eChabalala uthi ufuna u-MP ozasebenza nabantu enhlelweni zokuziphilisa.
Khangela ukuthi umuntu ozangena abe ngumuntu olosizo phakathi kwesigaba sethu lathi sithuthuke sibe ngabantu. Sicela lathi ukuthi sibe lama-project.
Kukanti unkosazana Phesha Zinkomo owesizinda uthi wabhalisa ukuvota kodwa uzwa edakeka ngokhetho.
Hayi mina ukuvota ngizavota ngarejista sibili kodwa ngiyadunda ngoba ngaze ngivote akulanto ezotshintsha nje sihlala sivote iminyaka le minyaka akulanto etshintshayo.
Amazwi kamankomo wagcizelwa unkosazana Sakile Ncube ohlala ephelandaba.
Hayi thina sikhathele sirejistile sibili kodwa sizwa siphela amandla nje ukuthi siyevota ngoba noba singaze sivota akulanto etshintshayo.
Ozamela ibandla leZANU-PF kulindawo unkosazana Cecilia Melody Drenga uthi abantu abavotele inguquko bazame ibandla lakhe ukuze izinto zilunge kobulawayo.
Abantu bephelandaba Chabalala vukani, for 23 years i-opposition ibusa kobulawayo, sihamba zisiyabavotela ngoba besitshela nge-change. Khangelani kobulawayo akula change abayilethayo, likhangele nasephathini yabo kuyaliwa.
Abancintisa bemele ibandla le-TPC ababili double candidate. Kulo msekelo wesikhulumeleza leli bandla uGiqo Salo Siziba ongiye ofunwa libandla lelo lo nkosazana Soleni Moyo. Umamoyo uthi ungumuntu woqotho.
Ngithembisa ukuba ngummeli ozakumela isigaba ngobuqotho ePharlamenti. Yilo mthetho oqotho ozancedisa ulutsha labesifazane. Ngizakhuthala ngilethe intuthuko ebantwini ukusiza abantu abadala.
Ukanti uGift Osalo Siziba uthi uzabisa intuthuko kulindawo.
Labo kuqala ikulungisa ke ukubana siphushe indaba ye-development. Uthuthukisa indawo yakithi ungakhangela kathesi abantu abaningi imigwaqo ke lezi gamba emaningi lama-potholu. Kufanele kulungisiswe indaba yemigwaqo, into eqakathekile development lokuthuthukisa ke indawo zakithi.
Bakhuluma bethe phana ngemilomo abasekeli balaba abancintisayo kulindawo. Abanye bathi ukuba le double candidate abamela i-TPC kuze zeZANU-PF ithathe isigaba sephelandaba Chabalala kukhetho lukamhla 23 Ncwabakazi. Ngiyimele Studio 7 ngapha ngaseChabalala, igama langu ngezeJesus Banda.
Was a Friday, my darling. Was a Friday.
kuwoza Friday namhlanje sihamba lomculi kamaskandi osibiza ngokuthi likhohlo likamandlovu incangebomvu. Yena usethule idlalade elitsha elilesihloko esithi umthakathi.
Kamalami elanga ngikela lokuzala ngeFort LP Chuma ngizalwa ngomalindi induna yami ngumsigana emculweni ngifike 2017 ngiqala ukuriliza 2019 insizo ezingisizile ngizakhulu ngisiza sekheza bathi udla muva ngengobe ezingakwaziyo lo mntu batuba ekunjaneni nenkunzi emnyama ufowamdluli nodiliza nodiliza ifowangweni nodla ngichazela ikhulu ungazanisa ney'nsiza nje ezingangibhokophelisa phambili.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo ezithi zona 073 56 544 59. Zona zinamba zasegoli kakhulu. Kutiktok inxele likaselo 1, kufacebook inxele likaselo ELPT noma inxele likaselo nje bonke ngitholakala lapho.
Ubashiyela waphi amazwi abalandeli?
Abalandeli amazwi engabashiyela wona Mr. Nkomo ngathi mina kubo ngabesithengi ngendlela esemthethweni njengami mhlawumbe umsebenzi omutholakala kimi ngokuxhumana nabantu engizomisana nabo abafana no-DM nobanibani kodwa kakhulu kakhulu umsebenzi utholakala kimi kwengithutha inombolo zazo okungezanga.
House suka wensizwa likhoso likamandlovu incangebomvu insizwa ihlabela ke kamnandi lapho isigqibela uhlelo lwethu. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talker lapho esixoxa khona ngokhetho. Sikhangele ebezihamba phambili. Intatheli izindaba ze-Studio 7 eziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe zisuka ngapha eWashington ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvuma nguhulumende weZimbabwe okuyinto esolwe ngumqondisi we-Voice of America uYolanda Lopez. Abazehlola ukhetho leZimbabwe bevela kunhlanganiso ezitshiyeneyo ezifana le-SADC le-Commonwealth asebefikile eZimbabwe bathi bakhangelele ukuba ukhetho luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.